Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le chona njani mtwaga zomuhle isikhathi half past 7. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 7 kumpalakazi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali wethula ibhajeti yomnyaka ozayo esithi uzimisele ukwehlisa indleko zikahulumende okugoqela ukumisa umsebenzi izisebenzi zakhe ezeleminyaka engamajumi ayisithupha lanhlanu lokuguqula umthetho we-indigenization.
Ibe domestic omkhulu kulalokho bese sikujwayele ivezile ukuthi iyadinga lokho esidinga ama-investors abantu bangaphandle ukuthi bazohlanela izimali.
Amabhanga wonke aseZimbabwe aselayele ibhanga elikhulu lesizwe ukuthi avimbe amabhuku ama-accounts kamnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Sevia Kasukuwere bona ababaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kamgabe.
Into eyenziwa ngumnangagwa lekhabhinethi yakhe baqalise kubi. Umuntu nxa elecala kumele athonisiswe icala lakhe lifakwe edandalazini.
Amabandla aphikisayo athule zwi ngokwenzakala kuhulumende weZimbabwe njalo kawabonakali emphakathini selokhu umongameli Emmerson Mnangagwa ethathe umbuso. Kambe kungaba kusenzakalani? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chenamasa namuhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget yomnyaka ozayo engena kumabhiliyoni amahlanu lanye 5.1 billion. Esithi uhulumende uzimisele ukulandela iziqondiso zokwehlisa indleko zakhe okubalisa ukuguqula umthetho wezokuqhuba ibhizimusi o-indigenization kanye lokwehlisa inhambo zabakuhulumende ezokuya kwamanye amazwe. UChenamasa uthe njalo abasebenza kuhulumende asebedlule iminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu kuzamele bayephumula. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Kumizamo yokuvuselela ukuthembeka kwelizwe kwezomnotho, uChenamasa uthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uzaqhuba inhlelo ezimbalwa ukukwenze lokho okufana lokuguqula umthetho wezokunikeza amandla kumankampani kuzizalwane zakuleli we-indigenization wona obusiba ngumgoqo kulabo ababefisa ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli. UChenamasa uthi umthetho we-indigenization usuzasebenza kuphela kwabemba amatshe aligugu abalisa idayimani le-platinum kuphela. Umnumzana Chenamasa uthi kuzomele uhulumende aguqule umthetho olawula ngezomhlabathi azihloniphe zonke izivumelwano ezenziwa labakwamanye amazwe ezama-Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement, BIPA ngesilungu, abuyiselwe lawo mapulazi ayabe ahluthunwa engaphansi kwezivumelwano lezi.
Engagement with persons or entities whose farms were protected.
Phezu kwalokho, sizotshutshiswa lezo nkulumo labalimi abalamapulazi abengaphansi kwesivumelwano se-BIPA. Lokhu kuzokwenziwa kulandelwa okumunyethwe isisekelo sombuso.
Phezu kwakho konke, uChenamasa uthi kuzamele bamiswe umsebenzi abatsha abekade beqhatshwe nguhulumende ama-youth officers afika phose inkulungwane ezine kanye lokwehlisa imali esetshenziswa kumhambo zamalunga kahulumende obekungumlando obusetheswa obengumongameli osewachiya umsebenzi umnumzana Robert Mugabe.
Measures to contain budget expenditures and conserve scarce
indlela zokwehlisa ukusetshenziswa kwemali kanye lokulondolozwa kwemali yakwamanye amazwe kuzoqheliswa la kundlela imali isetshenziswa ngayo kunkhambo zikahulumende. Okuzokwenziwa kubalisa ukwehlisa kwenani labantu abazabe bekumaqula ayakwamanye amazwe ngezomsebenzi kahulumende. Kuzokuthunywa iziphathamandla zikahulumende ukuyangena imihlangano bevelela kuhofisi omeli welizwe lapho silamahofisi khona.
Okunye uChinamasathe kuzokwenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe yikulungisisa kwezokuthathwa kwemali yemithelo okubalisa emingceleni lapho kungena khona impahla. Kungalesi sizathoke athi kuzosiwa abakubutho ukuyaqhuba umsebenzi emingceleni waseBybridge phansi kohlelo lokulungisisa isimo lwe Operation Restore Order. UChinamasa uthi enye indlela yokuvuselela umnotho kuzokuba yikulwisana lokungathembeki icorruption. Kuzosungulwa indlela yokukhulumisana ngencingo ezizongena emahofisini kamongameli ama toll free lines ukuze uZulu abike okungakusenziwa yilabo abaqhuba imisebenzi yokungathembeki. UChinamasa uthi uhulumende uzokwehlisa njalo inani lamahofisi abameli belizwe kwamanye amazwe ukwehlisa indleko zikahulumende. Phezu kwakho konke, uChinamasa uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukubone kumqoka ukuvuselela ingxoxo laba kwamanye amazwe kuvuselelwe ezokuqhuba imisebenzi yokuthengiselana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukuhlaziya ibhajethi kaChinamasa le sixhume ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube yena othi ziningi impawu ezikhomba ukuthi uhulumende omutsha lo ujonge ukwakha.
Ibe lo mehluko omkhulu kulalokho bese sikujwayele. Ivezile ukuthi iyadinga lokho esithi ngama-investors, abantu bangaphandle ukuthi bazohlanyela izimali. Nxa ukhangela udaba lwe-Indigenization Act ukuthi sekutshintshiwe khona laphana indlela yakhona okade kuvimbela ama-investors, sebekhulumile ngokwehlisa izindleko zikahulumende ngandlela thize yokubhadala izikwelede ngendlela efaneleyo yokubuyelela ukuyadlelana lamazwe omhlaba baqambile ukuthi i-Britain le-USA okade kungasakhulunywa akade sebethethisa umnyaka lomnyaka sikuzwile konke lokhuyana. Kodwa okungasaphumanga kwacaca yikuthi uhulumende yena ngokwakhe phezulu i-national government hayi local government indleko zakhe uzaziphungula njani zize ku-30% leyayikhulumayo ku-council kumbe okungenani ziye ku-60% esingathi thina ngesikhiwa phecelezi sustainable kulokuthi bekhona lokubo-80-something labo-90-something%.
Ukhulume ngokwehlisa inani lezisebenzi zeZimbabwe ezisebenzela kwamanye amazwe esebenzela uhulumende esingathi ngama-diplomatic missions. Wakhuluma njalo ukuthi abasakhulayo labana okwathiwa ngumgabe baviselwe emsebenzini abedlula inkulungwane ezintathu esingathi ngama-green bomber sebesusiwe njalo ku-payroll. Awuboni lokho kuphathisa na ekwehliseni indleko kahulumende?
Kuyinto ephathisayo kakhulu. Akufanelanga ukuthi ngoba yizanu yenza izinto iyasenzela ububi eminyakeni engu-37 sigcine singasakubona okuhle kikho okukhulunyiweyo ngokuba kumele sikubeke kunjalo sibe fe. Ngolwesithemba isisizathu ofuna ukuthi ngikhulume ngakho. Indlela ama-diplomatic missions maningi kakhulu. Angivele ngeke nje size sisebenze ngale ndlela. Kudingeka nje eyodwa e-EU, kube le yodwa e-SADC, eyodwa e-COMESA, eyodwa e-East Africa Community, eyodwa e-ECOWAS, kube le inye emazweni lana amakhulu esingakhangelela kuwo ama-investors esithi ngama-key investment partners njengabo-China, yebe-USA, UK, o-Germany, sibe lokulutshwane nje kulokuthi sigcwale kuwo wonke lamazwe kungaba lomuntu oyedwa ogijimayo ku-Southern Africa kwanele khona lokho. Kanti-ke labana babevele befakiwe abantwana labana ngabobusela labana. Kwakuyinto eyayifanele ukuthi bakhitshwa kudala. Ofuna ukubachatha kaye bachathe emzini wakhe, hhayi elizweni kudlaliswe imali yabantu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Obe ngumphathi ntambo wezemali owabotshwa ngamabutho ekugenqulweni kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe elibutho umnumzana Ignatius Chombo ukhululwe ngomthethwandaba weHigh Court namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Umahluli ulaye uChombo ukuthi kumele abhadale amadola zinkulungwane ezinhlanu i-5,000 awe bail. Njalo aphe amapolisa ugwalo lwakhe lokuhambisa i-passport ukuze engabaleki elizweni. Umahluli uphinde walaya njalo uChombo ukuthi kumele azinikele emapoliseni kathathu ngelanga ukuze kubonakale ukuthi impela kabalekanga elizweni. UChombo weteswa icala lokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo kanye lobuhuquluzi. Osakhulayo weZANU-PF ukuzayi Chipanga laye ukhululwe ngomthethwandaba munye walaywa ukuthi ehlawule imali yesibambiso engamadola angamakhulu amahlanu i-$500. UChipanga weteswa icala lokwethula imbiko yamanga kanye lokuhlambaza amabutho. Amabhanga wonke eZimbabwe asetshelwe libhanga elikhulu lesizwe ukuthi avale ama-accounts amalunga eZANU-PF amabili abaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kaMgabe libutho. Ababili laba ngumnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Jonathan Moyo bona abangamalunga ecelele ZANU-PF ebelizama ukuvimba umnangagwa ukuthi abe ngumongameli LG40. Kubika uBathabile Masuku.
Umbiko okhitshwe yibhanga enkulu eReserve Bank of Zimbabwe uqondiswe emabhanga wonke elizwe njalo uthi amabhanga wonke kumele amise ukusebenza kwalawo ma-accounts abesesazisa ibhanga lesizwe ukuthi kule malini nge-account. UKasukuwere ulendlu enkulu okumangalisayo osekuthiye uZulu ebuza ukuthi engaba wayithatha ngapi imali yokwakha lindlu. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Bakla Thambo uthi umbiko lo uyaswalisa ngoba ungacaci ukuthi uvela ngapi njalo ungatsho ukuthi usebenzisa uphi umthetho.
Inkinga engiyibonayo nje ngokuthi kuzabanjwa izimali ezisemabhanga kamnumzana uprofesa uJonathan Moyo uKasukuwere njengoba kulotshiwe lapha encwadini le esibuye yahamba kubo-Twitter lakubofela kubo-WhatsApp lakubo-Facebook yokuthi incwadi le ayilobi ukuthi oyilobileyo yena engubani ukuthi yi-ofisi yiphi yahulumende ye-Reserve Bank eyilobileyo incwajana leyi kanjalo lokuthi umlobi wencwadi le yena othatha ngapha amandla.
Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe ukuvalwa kwezikhwama zebhanga kuyinto enhle kodwa akumelanga kukhethwe abanye bechiywa.
Ama-akhawunti kaJonathan noKasukuwere angaphandle kwelizwe kuyinto ejabulisa kakhulu ngoba kuyisifundo kubo bonke laba abasebenzela uhulumeni ukuthi ma ungatshontsha imali usebenzisa isikhundla sakho kuhulumeni uzothi ma usuphumile kuleso sikhundla uthathele lezo mali zibuyisele emphakathini.
Unobhala jikelele webandla le-PDP umnumzana Gordon Moyo uthi lokhu kutshengisa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa kawulamthetho. Ugcizelele wathi bekufanele kuqale kwazakale ukuthi laba abavalelwa izikhwama zebhanga balamacala na kuthonisiswe phambi kokuthi kuvalwe ama-accounts.
Into eyenziwa ngomnangagwa le cabinet yakhe othinamasa labe Reserve Bank baqalise kubi. Umuntu nxa elecala kumele athonisiswe icala lakhe lifakwe edandalazini kuthiwe nanti icala lakho.
Ukucwayisisa okwenziwe yi-Studio 7 kuveze ukuba ngempela lezincwadi zithunyelwe ebhanga libhanga lesizwe ele-Reserve Bank kumabhanga wonke awelizwe. Umnumzana Jonathan Moyo yena ekhuluma enkundleni ye-Twitter uthe imbiko le iliqiniso itshengisa ukwehluleka kwalabo abazithi baletha inguquko elizweni. ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siloke sikudaba olufanayo uChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye owake wasebenza lomnumzana Jonathan Moyo kwezokhetho esigabeni seCholocho umnumzana Believe Gawule. Yena othi umoyo wasithezela olulenkume ngokusebenzelana lexuku le-G40.
Longu kamzi imisebenzi kade beyiqhuba imisebenzi ye-G40 besenza imisebenzi yabo ye-G40 labo maye mutari labo mgazi imisebenzi yabo kade beyiyenza yebangele ukuthi kube lo mumo nalowo mubi okuzakuba phakathi kwelizwe yiko okuze kwabangela ukuthi abantu likwazi lonke kanti ukuthi amasota acine sesithi hhayi sokwenele lokho mana sithatha abantu laba sibafake eceleni okunjalo-ke yikokho lokho ngoba amasota besola indlela nani amadoda ye-G40 indlela ade besebenza ngayo begombolozele mgazi zathamnike imigaba amathuba okucabanga treyiwa asebesenza izinto konke into yasesenziwalo yibo ngokunjalo-ke ujonathan layo ke ngumunye wakhona phakathi wabo ikuthi ngumuntu nje wade kade engatheleki kwesinye isikhathi azinto ethi hayi ona into le ilengozi le into yenzayo le ayizozike ufikise ndawo kodwa kida ngokuthi umuntu wesathi omunye umuntu kateleki uze gcine sewela phakathi kwengozi esiyothethi hayi wena phuma entweni leyo ungangeni entweni leyo hayi uvele kade udingane entweni naleyo uvele udingane ugijimisane vele wena ubhenefithane vele investi play kodwa umuntu wakhona ngaye ngazwisisi kodwa wathi umuntu ekuqineni ukuthi end of the day you take your own medicine na ungumuntu na ungatheleki.
Zona izakhamizi zeCholocho zithini ngalokho okwenzakalayo kakhulu sikhangele kuJonathan Moyo?
Jonathan, eqinisweni lonke asikhulumeni ngezinto njengakhonaku emsebenzini omunye kade wenza ku-constituency abantu bebephathiseka sibiza iqiniso lelo njalo umuntu ezikhanyayo ukuthi webhoujonathan ngumuntu angisabantu encedisana ipho nje olubekhona yilolo lolu ukuthi usuke wasebenza nabanye abantu abanenjongo zabo ezimbi ephezulu ngale kuhulumeni yiko kumdilizileyo-ke khonokho yiko kumshiye emumeni nalowo muvi omngenise khona ngokunjalo esigabeni ngale besikhangela sezinhlelo zethu eziziqhubayo ezinhlelo zomgwaqo enceda lenhlelen zokuncedisa ukuthi ecele abantu ukudla kubuye kuhulumende into ezinjekazelezo ubencedisa sibi kathethi ubencedisa langale lapho kulabantu khona abanye abadilizelwa khona imizi abadilizelwa lizulu awasebahlali endaweni yejimila yakochino ngayo sesikhangeleni ukuthi usebenzi lwaluqhubeke usiya phambili pho-ke nanko kusokulenzakele yena sesifiwe kuhulumende njalo sesifiwele ebhadini ngokunjalo abantu bebekukhangelela ukuthi bathole usizo oluvelela kuyo kodwa kungasenani lakho wen sokwenzakele abantu sebekhangela phambili ukuthi phambili ngale asiyeni phambili imisebenzi yonke nalana kumele iqhutshele phambili ingapheleli khonapo ngenxa yokuthi uJonathan kaseko.
Yena wagcina nini ukukhuluma laye umnumzana Moyo?
Engile nsuku ngicinile ukukhuluma laye khonapho engakaze exotshwe besengile nyanga kumbe anyaze ngikhulume laye kuze wathi sexotshwe lapha hayi azange ngeke ngikhulume laye amalanga nalana.
Umnumzana Believe Gawule ngoke wasebenza lo mnumzana Jonathan Moyo kwezokhetho esigabeni seCholocho bekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eCholocho. Livetok namuhla kuhlelo labesifazana sixoxa ngomkhankaso wokwehlisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini we-16 Days Against Gender-Based Violence. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwezizalwane zakule Palestine lezakwele Israel esigabeni seWest Bank leGaza ngemva kwelanga elilodwa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ethe elemelika selinanza idolobho leJerusalem njengesigodlo sakwele Israel. Iziphathamandla zedolobho leCalifornia khonapha eMelika zithi umlilo otshisa igusu duzane ledolobho leLos Angeles uzaqhubeka ngoba ilanga litshisa okwamagama okusho ukuthi lengezelela amathuba omlilo lo ukuthi uqhubeke. Abanye bathi amabandla aphikisayo athule ngokwenzakala kuhulumende weZimbabwe njalo kawabonakali emphakathini selokhe umongameli Emmerson Mnangagwa esuse umnumzana Robert Mugabe embusweni. Kulabantu abathi amabandla agoqela eleMDCT, eleMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube, eleNational People's Party elikankosikazi Joyce Mujuru, lamanye amaningi-ningi kungani echaywe isithuli kulandela ukugenqulwa kukaMgabe. Athulele namabandla la ngesikhathi kumele aqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo umnumzana Methuseli Moyo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-NPP, lo mnumzana Dube Mukombwe owe-MDCT. Umkhombwe usungula lingxoxo.
Ukuthi abantu nje kubhalathi besikhanye into yezanu le ngoba izanu yenza into yayo endlini yazo. Sesibukele njengoba uMnangagwa wathatha umbuso, sibone ukuthi ikabhinethi yakho uyayihlela njani, sibone ibhajethi yakho ukuthi uyangaphi ngayo, then thina sesiyenzela sesisiphasa ku-mobilize registration.
Baba Moyo, uyazivela lapho umkombo uyakhuluma ukuthi babukeli izanu isenza kokukhonokho ngoba ngokwabo konke lokho. So wena uthini ngakhonokho njalo lithini njengebandla?
Njengokutsho kamkombo, nxa kwenzakala into enkulu engajwayelekanga, kwesinye isikhathi abantu babalesithuli vele bembe mbijana. So abantu-ke nxa sokudlulile lokhu sesikubonile okamgaba lemnangagwa sokuphelile, ama-opposition kumele abuyele endimeni iqhubele ngesikwenzayo ngoba kula nto etshintshileyo. Isitimela sezane lokhu kuyiso batshintshe umtshayeli kuphela.
Ye, khonapho-ke libukele baba Mkombwe, khanya ngazani phela abantu abasalazi, abantu bacala ukuthi vele kalisekho njengebandla. Police athi vumbu njani njengoba khanya ngazani vele alibonakali?
Hayi, thina siyabonakala ngoba into efona thina njengebandla le-police sinohlelo esilalo oluvelezela ukuhamba ngesikhathi besenzaba kwenza umnyangagwa lomgabi. Sikhankasa senza ama-voter registration ngoba thina sikhangelela ukhetho ngoba sikakhonsentrate kuzinto zezanu ngoba la sikalahleka ngoba into yezanu izanu yizanu kuphela ngoba uMnangagwa ejeya usebenzile kuzanu more than 17-20 years.
Ngibuye kuwe baba Moyo, lina lani alikhanyi phela ukuthi lenzani, kanye ngazani bese libanjwe ubuthongo sibili, police avuka njani ebuthongweni lobo?
Hayi, into akunjalo du, siphathekile yenza khonoko okhulwa umkombo ukhuthaza abantu ukuthi be-redest izinto ezingadini mayalisa nje ezahamba ngohlelo lokuthi lamhla kurejestwa ngaphi lapho esiphutha lonto kube-rejesta. Okuningi siyalungiselela sibili kakhulu, siphakathi kokuhlelo lokukhetha abantu abethumela kuphalamende ukhansili ngaphi njenge-NPP esikubonde konke okwenziwa izanu esikusitadijile sakubona konke esisiya ebantwini sikwazi ukuthi sifika sithini ebantwini.
Ye, liyafika lisithini ebantwini ngoba abantu babuza ukuthi kade belingaphi.
Besikhona izanu ayitshintshanga, yikho sikutshela abantu ukukhipha uMgabe ufake uMnangagwa aqhubeka efaka bonabo bantu abesikhala ngabo ukuthi bayantshontsha. Bonaba abantu ade sikhala ngabo ukuthi bashukuluze abantu lokho bekhona besemsebenzini. Akunanto emtshintshileyo, abantu bengathatha ludumo into ezikhulunywa ngomlomo ukuthi siyayenza lokhu siyayenza lokhu nabakwenze sibone. Kodwa ukubona kwethu izanu ayisozitshintshe ingwe vele kade yayitshintsha amabalinga ushala iyingwe.
Ye baba Mkombwe, phela lilo hlelo lwenu lo kuthiwa ngesishona jakachaya kumbe kutshoni khonokho, litshela nabantu ngakhonokho utshakatshaya wangkhona lo njengoba phela abantu abaningi abakwazi besibabuza lapha bathi lokho kukhulunywa yi-MDC asikwazi kuyini khonokho.
Ya asibangathi asikwazi ngoba anti njengebandla siqalisa nge-membership yethu ngoba into ekhona i-membership yethu from branch siya kuwadi siya ku-district province nationally ngoba into ekhona inkalakata ngikulungiselela ukhetho ngoba singahamba sikhuluma kwezanu lokhu thina singakwazi ukuthi abantu bethu bajelela emabhukwini kuvota saba singenzanga lutho kodwa thina into esikhangeleyo singakakhuluma kwezanu lokhu bezikhuluma sibone ukuthi njengebandla ukuthi sithinte abantu sisenza abantu zifisa ukuthi ukuqakatheka ngokubhalisa ukuvota kutshoni kibo. Thina njengebandla sikubona ukuthi hhayi thina lowo ngumthando wezanu, i-family issue yezanu, yinto yabo, asonto yethu, asonto ye-BC, asifise sakhipha uMgabe, uMgabe sikhangele ukuthi simkhipha i-election.
Uyezwa lapha Moyo uthi ye, 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 ngokwabo sibili lapha lalapha. Kodwa siyabona ukuthi kusenjalo ke amabandla njenge NPP lawa lenkinga yokuthi abanye sebebaleka sebengena ke kuzano. So lizavuselela njani ibandla leli?
Sekulesikhathi lokho ukuthi abantu baphumile ibandla liyabelifile. Ibandla le-NPP kalihle ngifika bayithiwe silamenza kakhulu. Bephuma bona abaphumayo bangena la iphathi zelinjalo njalo eZimbabwe. Kulendlala kakhulu abantu abasebenzi kulobulova bayahlupheka abantu nxa sebethiwe nanto kuthiwa zithiwa nezokudlala siyawubona ukuthi izane iyaphuma kathesi ihambe idinga abantu iyathembisa ukuthi ibuya kuzane sizakwenza lokhu lalokhu abantu kwesinye isikhathi bendlala bangokuswela ngaza kumsulo umuntu kamlini ebethi ah nanambuyeli kodwa ibandla bethu le-NP P iqinile siyaqhubeka leya phambili labo abathiyayo omunye umuntu izele ezinjalo ekhumbula emancweni bakhululekile ukuthi bekhumbule emancweni.
Umnumzana Methuseli Moyo ngowebandla le-National People's Party ubekhuluma endawonye lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Dube Mukombwe. Bebelo Gibbs Dube Studio 7. Sigqibeke ezosuku ngezemidlalo. Asekuzinga laphezulu amalungiselelo emidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships ezaqutshelwa koBulawayo kusukela ngempelaviki esiyakuyo kusiyafika mhla zilitshumi lasikhombisa. Kubika uJoseph Njanji.
Amaqembu omdlalo we-volleyball asuka emazweni angezansi kwezekazi lase-Afrika kusigaba esaziwa ngokuthi yi-Zone 6 kumbe i-Region 5 akhangelelwe ukuzokuthana edolobheni lakoBulawayo yoyizophatheka kumncintiswano walonyaka owe-Zone 6 Volleyball Club Championships. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association uBrian Manuel uthi sebelindiwe ukuqala kwemidlalo ngoba amalungiselelo abo ehamba kuhle kakhulu.
Lapha silungiselela umdlalo we-Zone 6 Club Championships, meaning ama-clubs from different countries in the zone. Abantu abafika namuhla, ama-teams afika namuhla. And then kusasa kuzoba le-technical meeting and then ama-games azodlaliswa on Saturday at 8.
Amazwe akhangelelwe ukuthumela amaqembu kulimidlalo ngabalisa eleBotswana elikhangelelwe ukuthumela amaqembu amane, iLesotho elamaqembu amathathu, eleMalawi elibhalise amaqembu amabili, eleMozambique elibhalise amaqembu amathathu, iSouth Africa ilamaqembu amane, eleSwaziland lilamaqembu amane, eleZambia libhalise amaqembu ayisikhombisa, kuthi eleZimbabwe lona lizamelwa ngamaqembu ayithobamu nembili. Kucelela besilisa kukhangelelwe ukuba kube namaqembu alitshumi lathobamu nemunye, kuthi kucelela besifazane kukhangelelwe ukuba kube namaqembu alitshumi lesithupha. Le midlalo izaqhutshelwa endaweni ye-Trade Fair ku-Hall 3, njalo uManuel uthe kuza kube kungenwa mahala.
Sesihambisile ngamafly kuma-schools sibazisa ukuthi umdlalo ukhona, sizafaka futhi emakhombini lani ukuthi si-advertise. Ngifuna ukuthi abantu bonke abathanda ivoli bazobona bona umehluko okhona ama-clubs, the national team. And then when you play schools, what's the difference when it comes to clubs?
Ilizwe leZimbabwe lizamela umdlalo ye-Zone 6 Volleyball Club Championships ngamaqembu abalisa ele-UZ Wolves, ele-Support Unit, ele-Spartans, ele-Harare City kanye lele-Napa. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemali wethula ibhajethi yomnyaka ozayo esithi uhulumende uzimisele ukwehlisa indleko yakhe, njalo uthi umthetho indigenization uzaguqulwa ukuze uhuge abamabhizimusi bakwamanye amazwe. Wayengumphathintambo wezemali kuhulumende ogenqulwe libutho umnumzana Ignatius Jombo ukhululwe namhla ngumthethwandaba we-High Court. Amabhanga aselaywe ukuthi avale ama-accounts kamnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Kasukuwere. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.